So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ivuka njani mtwazo omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesithathu mhlazingamajumi amabili lane uNtulikazi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu ababili bahambisa iGrain Marketing Board lohulumende weZimbabwe emthethondaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe.
Ukhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kube nzima ngoba abantu abasemakhaya sebejeziswa bathiselana bona umumbu bethingiselana betshintshana ngezinkomo.
Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe.
Namhla bona abana abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi i-US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho ababe sicabangile. Kuyabe kungelanga enye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona.
Abanye abantu abahloniphekayo bazama ukulungisa okwehlele idolobho lakoBulawayo.
Isifiso sama-aldermen yikuthi banaka amadoda asigcinele idolobho labo. Kube ne-dialogue labo, sibonisane, sincedisane, kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabi the verdict yakho konke.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu ababili sebehambise inkampani ye-Grain Marketing Board lohulumende emthethwandaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe. Umnumzana Alan McCann osiza abantu abaswelayo, lo mnumzana Clever Burambana Pasi ongumlimi bathi umthetho obizwa ngokuthi i-Statutory Instrument 145 of 2019 Grain Marketing Board Regulations kawukho emthethweni. Ababili laba abamelwa ligqwetha umnumzana Tendayibhidi bathi umthetho lo wephula ezinye iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe, ngakho-ke kumele wesulwe. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu ligqwetha le-GMB kanye lelehulumende. Izakhamizi esixoxelazo ezigoqela umnumzana Limukani Juma ohlala eKezi zithi benze kahle ababili laba.
Ukhulumende waphambanisa ukuvala laphana ngoba abantu abasemakhaya kusuke kube nzima ngoba abantu abasemakhaya sebejeziswa ukuthi bathiselana bona umumbu bethingiselana betshintshana ngezinkomo. Kuba nzima emuntwini ofuna ukuhambisa umumbu onganye one ton or i-half ton. So nxa uzohaya imota uyise e-GMB. So njengoba amafuyeli ekhwelile, amaprayizi ekhwelile, so imali yakho vele iphele ukuhayela imota egcina ngasathola ngale.
Uyakusekela ukuthi abantu bathengiselane isibini?
Ya, mina kusekela bafunyele ukuthengiselana nje akho ngibona kufunjakala.
Ngicela ufake isizathu khonapho.
Ungangokuthi umakhelwane wami akalamali ufuna ukuthi anginike inkomo kumbe anginike imbuzi ngomumbu. So mina bese nginike umumbu yena anginike inkomo kele ku-right ke laphana lo ukuthi ngithathe umumbu wami wese-GMB siyaphiwa imali RTGS ezaphuza ukungena kwisitithani siyangena izinto esezikhwelile ayisela value.
Singathi kodwa wena nxa sukhangele uhulumendena phela uthi abantu nxa lingathenga komunye umuntu uyagcina usuthengisa ngemali ephezulu. So yikho bakwenzayo phela ukuthi bathi sokumele kuvinjwe konke lokho ngoba abantu bagcina kusenza ukuthi intengo yempahla ikhuphuke ikakhulu impuphu lokunye. Akunjalo mnumzane?
Hayi, so esingathengisanga ngentengo ephezulu siye sikhulumisene sazothuthwa. Xa sithengisana umumbu emakhaya amabhayethi sithathana ngentengo yempuphu ukuthi impuphu ezitolo isikhuphuke kungakanani, kodwa-ke ibhakede lami lalingazange lafike kwintengo ka-20 kg yempuphu lalingaphansi.
Yes, singathi-ke wena kodwa nxa ukhangele sibile abantu lokhu bethengiselana yini amabele?
Bathengiselana sibile emakhaya, kodwa-ke anti nje okovalayo ukuthi kubonakala suphile umumbu wakho yimota sibuthatha ngosusa ithimbe ngosusa eKezi sizothengisa icholojo yikho lapho natho ukuthi uzongambuthisa, kodwa-ke nxa siyothengiselana nje kwahapha eduze khonapho hhayi ayikho inkinga lapho.
Lo ngumnumzana Limukani Juma, isakhamuzi seKezi, sixoxela esemzini wakhe. Abathenga bethengisa impahla emigoqweni bathi itholakala nzima imali yokuthenga abakufunayo kwamanye amazwe. Abalamabhizimusi amancane athenga amarands lamapula bathi imali le isililihlo lentwala ngoba amapolisa abopha okumangalisayo. Abantu bathi yenza lokonke lokhu emigoqweni. Bathi loba kunjalo leyo abayitholayo ilesisindo esijeneyo mihla nemihla okwenza ukuthi bengatholi inzuzo kulokhu abakuthengisayo. Uhulumende usanda kuvimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kwele Zimbabwe. Uze sixoxe ngalokhu sikhulume lo nkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo.
Imali siyithenga emgwaqweni babaduze ebantwini bona laba abasebenza ukutshintsha imali emgwaqweni. Kodwa siyithenga vele usevalweni, uyabuthaka luvalo njengoba besithi sokubophisa ukuthi kubotshwa wena umathenga imali lo mathengisa. So siyithenga lathi vele ucatshile, kodwa akula ngenye indlela ngoba lathi kumele phela siwode sithengise. So imali vele sihamba siyithenga emgwaqweni.
Emabhanga vele akula lutho Mampofu?
Hayi, emabhanga vele noba kathesi ungaze uvule iviza khadi njenge-cross border. Ungahambe ebhenki le viza khadi bayakutshela ukuthi bayenza ama-deposits kuphela, akula ama-withdrawal. So ungangokuthi noma ungazuke lalo lelo viza khadi vele alisizi ukuthi alisebenzi lutho vele ebhenki. Instead vele kuzamela i-black market ukuthi uthenge imali.
Singathi-ke khonapho-ke ku-black market imali ithengiswa njani?
Ama-rate angikhona yiwo ayenza kube nzima ukuthi kusebenzeke ngoba namhla uyayithenga ngenye i-rate, kusasa uyithenge ngenye i-rate. Ngama-rate esingathi awakho stable, angamanga ndawonye. Namhla bona abantu bemgwaqweni bengavuka becabanga ukuthi US dollar kumbe liba yi-$7 to 1 RTGS. Yikho khonokho babe kucabangile, kuyabe kungela ngenye indlela uzasebenza ngakhonokho okukhona. And ama-rate angikhona i-US dollar nxa uyabe uyithwele imali esingathi thina uthele i-cash esandleni, i-rate yakhona ingcono kulo muntu olemali esefonini ngoba nxa uyithenga ngemali esefonini iyabe isidura.
So-ke nxa usuthenge-ke emkambo nalowo susiyathenga-ke impahla oyifunayo, asithi-ke kwele South Africa kumbe eBotswana, ugcina uzuza yini lokhu ngesilungu okuthiwa yi-profit?
Hayi, vele sesihlala sirana ama-losses ngoba asithi thina babaduze bengihambile kuliviki ngaya oda e-South Africa, irandi ngalithenga emkambo ebantwini emgwaqweni. Ngizalithenga kuliviki esingathi thina i-1 RTGS, i-$4 izabe ingithengela i-R10. Ngizahamba ngiyoda. Nxa ubuya laphana ubuya kusamela ngithengise u-calculator ku-rate yena liyani othenge ngayo last time, ngoba uzathi usuyaqeda ukuthengisa usubuyela futhi emkambo, i-R10 izabe isithenga nge-4 RTGS elamasenti phezulu. So singathi thina vele sokuyibuhlala sirana ama-loss. Ngapha futhi nxa sitholakala uthengisa ungathi kumbe uthengisa kumbe nge-rand, kumele uthengise la ucatshile ufihlele amapholisa ngoba kulezi nsuku bayabopha vele. Ukutholakala nje ukuthi awuthengisele i-customer ngemali yangaphandle kwelizwe sokulicala sokubophisa. So kumele lawe lanxa uthengisa uthengise ufihle ucatshile bengakutholi.
Bangakubamba sibili la uthenga khonapho bakuphosela phakathi?
Ye, bengakubamba kuphela. Sokusenza vele kudala ukuthi i-corruption isebenze ngamandla ngoba sokudala ukuthi mina lalelelo pholisi elingithole engithengisa ngaleyo mali. Sokumele kube khona esincane lami engisikhiphayo ukuze lingiyekele. Ngaphandle kwalokho vele sebekutshela ukuthi uyejele uyekhoti ngoba umthetho kahulumende awukuvumezi ukuthi uthengise ngemali esingathi thina i-foreign currency. Kumele uthengise ngama-RTGS. So lathi ukuthi ungarani ilosi babaduze yikhona okuyani ukuthi uthengise ucatha nxa i-custom isibile kuwe ithole i-foreign currency. Vela kula ngenye indlela ngaphandle kokuthi uyiyamukele uyivume.
So kulobu nzima lapha Mampofu?
Hayi, kulobu nzima kakhulu ngoba lona ngokwalo vele i-RTGS singathi thina imali engathembakalanga, especially emuntwini oyabuthengisa singathi thina nxa uli-cross border ivele imali engathembakalanga ngoba namhla ivuka ileyi rate, kusasa ivuka ileyi rate. Kodwa nxa uthengisa ngayena leyo ovele uthenga ngayo lapho oda khona kuba nganeno, kodwa ngakhonokho ukuthi kuyabotshwana. Hayi, kunzima babadeli.
Unkosazana Pretty Mpofu uthenga ethengisa impahla etshiyeneyo ekobulawayo. Sixoxe laye esedolobheni lelo. Sesibone ke okusemaphephandabeni atshiyeneyo kwele Zimbabwe. Umnumzana Christopher Dube, umabhalani wedolobho lakobulawayo, usehambise emthethwandaba udaba lwakhe lokumiswa umsebenzi wesikhatshana umsekeli kameya umnumzana Dinashe Kambarami labanye bakhe. uthi wamiswa umsebenzi ongekho emthethweni. Okwamanje sebuyele emsebenzini. Lokho kwethulwe liphephandaba leChronicle. Amaphephandaba ambalwa abika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze umhlangano izolo lababalisi abakunhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umhlangano lo ubonga ukuhlolisisa ukuhlupha ababalisi. Yeyo kwamanje ke suka isikhathi senu ngothi ke sizwe ukuthi lisethuleleni namhlanje lingakhohlwa phela. Xa ufuna ukuthumezela umlayezelo, thumezela kunombolo ethi 012024650318. Leyo phela iWhatsApp inombolo.
Ngiyakubulisa umsakazi omuhle. Igama lami uThandazwane Mgcinikhaya. Msakazi ngilokudana ngendlela iCouncil yaboBulawayo kwenzakala izinto ngayo indlela ehanjiswa ngayo. Besicela abantu bokuza labo beke besichayise ngomoya bakithi. Council yaboBulawayo ibiyiCouncil ehanjiswa kuhle, eqhuba umsebenzi wayo kakuhle, out of amaCouncil wonke elizweni. iCouncil yaboBulawayo ngakhali Bulawayo it was the best cleanest council town emvale eminyakeni edlulileyo. Kodwa lokho kubuye kwakhansila laba bokuza laba hayi. Besilabo silaba khansila oparira mpofu labana kuda ade bengenzi njengalokho sokusenziwa yilapha. Besicela nje laba beke bezinuka amakhwapha bakithi bake basishayise ngomoya basivulela isikhala. Abasivuya bajoni besibangela umsindo sibili. Nanku sebuya le corruption lokhu lalokhu into eziningi ezijini hayi abaphumi bahambe umsakazi. Sesidiniwe ngabo khansila laba, sesidiniwe abantu bokuza lapha. Abake besixolele. Khathesi kuvulwa amashopu nangu Pick and Pay uyavula usihle wagijima wabuya labantu bakhe. Njalo into eyenza khonokuthi bebile abantu babo fica ukuthi umuntu ongumanager uvela khona le maswingi uvela khona lokozwimba. Ahle gijima ethatha abantu bakhe istate aqatha abantu abaseduze khonapho. But locally is liquor. Kodwa bona bagijima esatatata bavela kachana hayi sisidiniwe abantu laba kithi. Sisidiniwe.
Mina lami igama lami ngu-Adolf Shaba, mina into engikhala ngayo ngabe uhulumeni wakithi uyabuyisela imali yase-America isebenze ngendlela ebevele isebenza ngakhona, ngoba le nto ayenzeleyo ayisizi muntu, ibuyisela izwe lakithi emuva. Akulalapho esiya khona, uzefike lesi sikhathi wonke umuntu nje impilo imile, akukho lapho esiya phambi, akusakhanyi lapho esuka khona nalapho esiya khona. Sesibuyele back ku-2008 lapho ebesikhona, akusekho yompilo eya phambili. Ngabe uyabuyisela le mali ebe ikhona kusebenze ngendlela efanayo. Mabehlulekile abashiye.
Linjani balaleli nabasakazi? Hayi, thina siyaphila mbijana nje njengoba vela into zankhona zinje. Imbono mina umbono number 1 bakithi, bengazi ukuthi abantu bezanpf mbeni kuyabhadalwa yini ukuthi bekhulumisane lo chamisa bakithi belungisise izinto. Ngoba izinto ziphakathi kwabo boyi-2 kwebo MTC lo eza bangabambana izinto zonke ziyaba right. Ukuthi abakubone yini, nxa bengakuboni lokho vele ilizwe lakhe belikwanise, ngoba into esegcekeni. Number 2 bakithi, esicela kakhulu ukuthi ngabe xa besenza izinto beqale bebuze ebantwini, njengalokhu okokumisa idola yinkalakatha yento elizweni, ngoba bonke abantu basebenzisa lona besiya phandle kwamazwe. So lokho sokugcinwa kukhulunywa ngulo abe iconnect, liyabona ukuthi uzwe umuntu esithi ha umsebenzi wakhe sokusaqhuba kuhle, kuyatshengisa ukuthi laya angastuck angama. So libona ukuthi ilizwe liyabelisiwa njani, liyabelisiwa kakhulu. Indlu icitshwa iqalisa ukulayitha, ingaveli ilayithi uyibonise ilayithe yonke, iyabe ingasacitsheki. Izihlobo zami bakithi, bantu linelisibusayo alike like lilalela abantu, lingaphonga ukukhangela okwenu ukuphela izikhwama. Imali kayibe khona amayusi lina liholani khona ngapho, lilani lihola amabhondi nalawo. Kuleyani iminyaka sahola siyawaqamela amabherasi cheki zanupiyefu, Sakathesi futhi sesifuna selifuna sicine siqamela zenezo zingayehluleka lizajinja futhi.
Nxa ufuna ukuthi uletheke umlayezelo wakho usithumezele kunombolo ethi 012024650318 leyo ke iWhatsApp yethu. Njengokulithembisa kwambi izolo zulukandaba siqhubekela phambili sihlolisisa okwenzakala kobulawayo. Lapho ke unobhala owamiswa umsebenzi wesikhatshana ngumnumzana Dinashe Gambarami. UGambarami wayesithi ukhanya ngazani ke umnumzana Christopher Dube yena ongumabhalani kulento eziningayo ezenza ngendlela engayisiyo, njalo wayecabangela ukuthi nguye owenza ukuthi amanzi angaphathwa ngemfanelo kobulawayo. Siyabona ke ukuthi izithunywa zohlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho luthumeze abantu khona ngale kobulawayo. Bafika ke bahlangana labantu abathiyeneyo abagoqela ke umeya wedolobho leli umnumzana Solomon Mguni. Ake sizwe ukuthi uthini ngomhlangano awenze labantu laba.
Kuziwe imibuzo mayelana nokumiswa komsebenzi okuba-accounted ukuthi isizathu kwakuyini, kwakubangwani, nokuthi ngokubona kwethu into leyo isayiphatha ngokusemthethweni yini. Base kade begade ngathi ngolwesihlanu babuza imibuzo singade ama-directors abakhokheli bezingatsha ezijeneyo ezikhansile. Sizakhumbula ukuthi kwabangathi kwamanye amacala ade sethiswe ukuthiwa nkleki ngokuthi kule mali okuthiwa yacatsha engu-deputy director ubona wezazakhiwo ngathi public works. So wathi ufuna ukuthi bazise konke ukuthi kuliqiniso na kumbe baqambela amanga otanke. Basebebuza-ke ama-councillors wona lawo esingathi aphathela kundaba naleyo yokususpenda kwatanke, kumbe asingathi babe buya bezama ukukhipha utanke e-ofisini ngodlakela. So umsebenzi baqede bagqibene nomvulo sebebuyelile eHarare bathembisa ukuthi kusafika olwesihlanu lalolu amalanga amabili alandelayo babe sebeqhubile umsebenzi wokulungisa iripoti leyo abazayihambisa kuminista evikini elandelayo.
Umeya wenze umhlangano labantu abaqakathekileyo bedolobheni leli, abanye babo babe ngamakhansela balalokhu-ke okubizwa ngokuthiwa yi-Alderman's Forum. Umgcinisihlalo weforamu le umnumzana Phineas Ndlovu ukhuluma ngomhlangano abayenze lo meya izolo, kuthi lokho behlolisisa okwenzakalayo.
Esikuvumeleneyo yikwemukela iripoti kameya, yinto eqakathekileyo ukuthi asitshele khona sikwemukele, sikuzwisisile ukuthi kuhamba njani, singathathi hlangothi but silandela ama-facts obesitshela wona ukuthi hhayi okuyintolokuyena kwahamba so kuhamba so. Yikho esikuvumeleleyo ukuthi hhayi lokho sikumelele sikuzwile but sesimelele i-finally from the ministry's commission. Asitsho ukuthi sizatshintsha ulutho but kufanele sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakileyo, kuhambe njani. I-feeling kumbe isifiso sama-aldermen yikuthi banaba madoda asigcinela idorobho labo, kube ne-dialogu labo, sibonisane, sincedisane. Kasisoli muntu ngoba kathesi kasikabile vethi yakho konke but sikubone kuqakathekile ukuthi kufanele sihlanganele sonke sibonisane, ngoba kuqakathekile. Into eqakathekileyo lapha yikufaka idorobho phambili, not ukufaka umuntu phambili. But engizama ukuthi ngicine ngakho yikuthi ngithi bahlali babobulawayo njengama-aldermen, njengabantu esike salirani idorobho, kasibekanga induku phansi. Silani, sisebenza lani, siyafisa ukuthi ibulawayo ibuyele ngaphi esimeni sayo ebiyo yona. Asikuthandi okwenzakeleyo, kakho lamunye phakathi kwethu olwa lapho kumbobona ingathi kuhamba njani. Sicela ukuthi abantu nxa besebenza idolobho labobulawayo bonke i-management nama-councillors bazibone besebenza beyithi.
Bukhangelelwe ukuthi laba kade behlolisisa okwenzakala edolobheni lakoBulawayo bazalungisa ugwalo olujulileyo ngalokhu abakubuzwileyo okwethulwe ngabantu abathiyeneyo. Abadala bathi sizoyicela ivuthiwe. Asihlanganeni njalo kusasa lapho isabi silokhu esixoxa ngodaba lolu.
Ye, njengokutsho kwami lapha-ke siyahlangana kusasa lapho siyabe sixoxa khona lo munye walabo-ke abakhona ngale koBulawayo. Sesikhangele-ke ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Donald Booth omele ilizwe leMelika kwele Sudan uthi kusakude ukuthi kubunjwe uhulumende kaZulu kulelo lizwe kulandela ukususwa esikhundleni kwamnumzana Omar al-Bashir. Umnumzana Robert Mueller owahlolisisa okwenziwa lilizwe leRussia ngesikhathi umnumzana Donald Trump egakasela ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016 kukhangelelwe ukuthi uza kwethulela idale le-House of Representatives akuthola kuphenyo lwakhe. Sokulesikhatshana wethula ugwalo olujulileyo ngodaba lolu, kodwa amalunga amademocrats kawasuthiseki ngokunye okuphakathi khonapho. Kuqhubekela phambili ukulwisana kukamongameli Donald Trump lamalunga ebandla lamademocrats, uTrump athi bazonda ilizwe leMelika lele-Israyeli. UTrump wethule eminye imibiko izolo esithi ibandla lamademokrasi kukhanya ngani lisekela uhlelo lwe-socialism olwaluqhutshwa kudala ngamazwe anjengeRussia. Ukuze sihlaziye udaba lolu ikakhulu okugoqela inkethabetshabi, sixoxe lomnumzana Dan Moyo, ingcwethi kwezombusazwe.
Sangithi siyazi ukuthi sekuyi-campaign season. UTrump useqalile i-campaign la. Udaba lolu uyabona ukuthi yulu daba olungamsiza ku-election campaign yakhe, ngoba vele ukuwina kwakhe ngo-2016 kwakuyizindaba zona lezi eze-immigration ezifana la zona lezi ezokhuluma kabi ngabantu ababuya ngaphandle kwelizwe. Yena usitshela ukuthi yi-winning strategy for him ngo-2020.
Kuyenza ukuthi anqobe yini khonokho?
Mina ngilama-doubts ami, ngoba I think abantu be-America i-racism bazama ukuthi bayibalekele ngendlela zonke possible because of i-history i-America elayo ngendaba ze-racism, mawubheka i-slavery and all that. So most Americans are progressive, right? Indaba ze-racism abazijabuleli kangako. But Trump, I think, yena akalayo enye i-choice ngaphandle kokuthi agijimise yona leyo strategy, because uyayazi ukuthi yamonisa last time.
Yes, yabona ama-democrats lawo segijimela khona ukuthi akhulume ngakho kulokuthi bekhulume ngalokhu okwenza banqoba kukhetho umnyaka opheleleyo, kambe kusoze kuwenza ukuthi badliwe nqakho nokho.
Hayi, mina ama-doubts ami ukuthi ama-democrats this time around bazodliwa, ngoba I believe strongly ukuthi ama-Americans i-politics zika-Trump abazijabulele abaningi. Ma ubheka even ama-ratings ku-Trump khona manje, even though ezamile ukuphika kancane, still ulokhe ku-44%. That means ukuthi 54% of ama-Americans they don't want Trump, and vele abafuni, abazimiselanga ukuthi bamvotele.
Ngesikhathi lesena sadlulayo abantu bethuka bebona enqoba, kambe akasoze bethuse futhi.
I think abantu abaningi okwenza wanqoba last time ukuthi abantu abaningi abazange ba abanye abantu abaningi abazange bahambe ukuyovota, ngoba babezitsheli abamademokrati, ngoba vele abaningi babengabelieve ukuthi uTrump engawina. So I think this time around kwabethusa kakhulu ukuthi ngempela wawina lo muntu. So ngo-2020 I think ama-democrats will be in full force to make sure ukuthi vele kuzotshawa ama-door-to-door campaign and make sure ukuthi wonke umuntu vele uyahamba ayovota.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha kwele Melika.
Ngazalelwe enkomponi mina ngakhulele enkomponi, ngeke enkohlweni lapho engivela khona. Umuntu ngumuntu ngabantu isizwe.
Ibizo lami nginguVusa Mkhaya, ngazalwa koBulawayo, ngakhulela koBulawayo. Ngiwumhlabeleli ohlabela umculo wesintu. Ukucula ngawuqalisa kudala ngisesemncane. Iqembu engisebenza lalo liqembu lensingizi, kodwa ngiyasebenza njalo futhi ngizimele ngedwa, lokhu abakuthi ngesilungu i-solo artist.
Khumbula
ingoma le ithi khona ubuntu ivela edlaladeni elithi The Spirit of Ubuntu, idlalade lami lakuqala engalikhipha ngo-2006. Mina senginamadlalade amathathu egameni lami nginguVusa Mkhaya. Okwakhathesi ngiyabhala, ngiyalungiselela idlalade elesine engibona ukuthi lizaba ready maybe ekupheleni komnyaka kumbe ekuqaleni komnyaka. Umculo wesintu ngiyawuthanda kakhulu ngoba yiwo umculo owenza siziqhenye ngemvelaphi yethu. Baningi abantu abayenza umculo emhlabeni, ngakho mina ngikhethe ukuthi khona ngihlabele ngesiNdebele, ngilondoloze okwakithi, ngoba singathathela kwabanye phezulu okwakithi sikweyisa, sizaba yinhlekisa kwezinye izizwe.
Amasiko akho aqakathekile, ilizwe lakho liqakathekile.
Umuntu ongazi lapha avela khona kunzima ukuba azi lapha ayakhona.
Abantu bakini baqakathekile.
Ngoma ethi ubuntu ngayibhala ngemva kokubona indlela abantu abaningi abakhula ngayo kumbe abakhule ngayo lapho engikhulele khona, ukuthi no matter how you grow up akumelanga ukuthi ukhohlwe lapho vela khona. Lanxa usuphumelele, lanxa usuyenze izinto ezimangalisayo, kumbe lanxa usuthole indlela yokuphuma lapho okhulele khona wahamba wayahlala kwezinye indawo, kuqakathekile ukwazi lapha ovela khona. Kakathekile ukwazi abanye abantu, ngoba umuntu ngumuntu ngabantu, njalo wena wedwa kuba nzima ukuthi uphile kungena abanye abantu.
Uzo njani ke umculo kaVusa Mkhaya? UVusa Mkhaya ke uyajazi lokuzwayo. Sibona ukuthi abanye abantu bathini. UCharles Maphosa uthi salibona nemsakazweni, ngilalele ngise South Africa eCosmos City. Kuzobuya ke uMichael Mzila uthi Dube livuka njani, ngiyaphila ke mfoka Mzila. Kuzobuya njalo uTimeman Moyo uthi ye ngiyaphila mina Dube ngapha ngisengilande eBrithani phela. Siyabonga kakhulu ukuthi liyangena khonapha. Khumbu Khumbu Dlamini uthi livuka njani, ngiyaphila kakhulu mfowethu. Lo Emmanuel Skauke uthi ngikhona khona pha esitikini. Ye kunjalo. Singakehlukani ngothi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. Abantu ababili bahambisa i-Grain Marketing Board lohulumende emdodondaba kulandela ukuvinjwa kokuthengiselana umumbu eZimbabwe. Abathengi abathengisa impahla emazweni bathi sokunzima ukuthola idola lokunye okuthiyeneyo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje. Oliver Lesa, Kip Stube.